lepandemic le COVID-19 yenze ukuthi amabusinesses ethu abengazathi ayihlanga phansi ukuthengiselana bengahambi ngendlela esasifuna ukuhambe ngalo.
Uhlelo lwe-lockdown luphazamise njani indlela ophatha ngayo ibusiness lakho?
Ibusiness lethu lisebenza ngabantu. Sibona ukuthi ukuthengiselana lokuthengisa kwethu bekungayisiko esasikufuna. Ngamanye amalanga zero sales. Isibe linyanga yonke singathengisanga lutho. Lokhu kusiphazamise kakhulu njengathi abasakhulayo.
Nangu 2021 usefikile, siphakathi inside. Njengosomabhizimusi osakhulayo, ufisukubona izinto ezinjani ezilapho ukuthuthukisa ibhizimusi lakho?
Mbona ngathi into esiyidingayo njengamabhizimusi amancane, lusizo from uhulumeni ukuthi esisize lama packages, lama stimulus packages, ukuthi siphenduke lati back to our feet, ukuthi sesiqalisa i-production. So usizo from uhulumeni ukuthi esinike ngumbeni ama small loans, ngumbeni ama stimulus packages ukuthi siphenduke lati ebhizimusini.